ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashopu wonawo ayiwona athengisa amarandi, abantu labo behola amarandi, abahola amayusi, behola amayusi. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile, ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephile impilo engcono. So iyayekela kuphela, and uyakuthola ukuthi i-society si-divided, abantu kulabahola ngamarandi, kulabahola ngamayusi, kulabahola ngamabondi. So khona kuhlala kuyabulala kakhulu, vele kwenza impilo ibe nzima kakhulu, ubuhlungu. Hayi into khona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu, bakithi abantu laba kufuze ukuthi ngabayaboshwa kuze kucace ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngabayaboshwa bona mala base-airport, u-security officer lona wazwakale khuluma wonke kuze u-Ubert Angels laika kafrizele imali wonke bona bophasho njava bonke ababoshwe laba abantu babonakala beboshiwe kuze kukhanye ukuthi khona siya ngaphi njalo senzani. Ngaphandle kwalokho vele akulamuntu ongabaxolela abantu laba, ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhulumi. Anto bona kade sibathule zwiya asoze bekhuluma, abantu abayikhuluma ngelihuzeni legold mafia, angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo, ungazwakaliyo total wonto lokho umuntu kazwakala. Lapha bababambile straight, bababambe amapenti ephansi, so avele abala ngenye indlela abangayitsho bangamasela. Hayi akwenziwe iplani baboshwe laba bantu, thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela, bebethathelwe lezi zinto lezi kuze kucace ukuthi imali le iyathathwa. Sesisengiwe kakhulu ilizwe lesi, lisengiwe kakhulu, asalingalisela lutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kade abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bayahlupheka. Hayi bafuze bebotshwe sibili laba bantu ngokubona kwami. Hayi kulomzimo obukhulu apha ezweni leZimbabwe, ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani, ngoba singaqeda enye 10 years nje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli lizwe abantu ama-destitute kuphela, ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani, asithi thina abantu bayenelisa na, njalo nxa bengela bayenzani abantu, baphila njani?
Okwenzakala kulokunzima obuthize, into yakhona ukuthi into enjengokudla kwezinye isikhathi ungagcina ukwanisile ukuyithenga ngokufosezela, kodwa uzagcina ukhathe ezinye izinto. Yikho uthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ufuze ngabafunda, abanye abasafundi sebezihlalele, because uzafundisa njalo umntwana wena uthi sokola uthole imali empupu. Kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi kwakhona even ama-examination fee njalo khona edure njalo, bayalikhisa ngeboma ama-examination, ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke. Last year sibe la problem, abantwana bafeyila bonke obuningi, befeyiliswa ngeboma, besenziwa iboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha, bayathengisa amaphepha, lakho kusho ukuthi bayalamba kwale zimseki, bayathengisa amaphepha. So amaphepha ese-leaker futhi. So abantu vele into ezinjengezikolo bacina beyekela, begijimisa ukuthi thola imali empuphu kuphela ngidle, ngoba kunzima ukuthi le mali eholo, iholo lakhona uhola amabhondi, amabhondi akhona awathengi lutho. Unxa ufika laphana osiphathele emva bakutshintshela ngenye imali ephansi kakhulu. Every time nxa uholwa vele ba-ema ama-data, ama-data okuholwa bengavele bebekwathi kulo 15 lo 30, lapho bahle bekhweze khona ngabo imali lezo zikhwele ziye phezulu. Uthi na usiyadinga irandi, usiyadinga i-US dollar, ufica ukuthi iphezulu ungayenziwa. So impilo yakhona vele iba nzima kakhulu. So akulokho nzima, abantu bacina bedropha ezinye izinto ezifuze zenzakale, ezinje ezikolo wathi kuyacina ukukhansila lokhu, ngoba I want lokhu sokuyilajari, ukufundisa umntwana kuyaba yilajari.